abesifazana bemandebeleni bemukele ngemibono ehlukeneyo ukwengezwa kweminyaka ye-proportional representation edalele ephalamende. Abanye besithi kuhle, kuthi abanye bethi kumele kube lomthetho othi inani lokungamashumi ayisikhombisa kumele ube ngumthetho ohlala ukhona, hatshi ocelwayo. Unkosikazi Mildred Sandy olwela amalungelo abesifazana uthi bayakubongela, kodwa kuqakathekile ukuba uhle ube ngumthetho opheleleyo.
Siyakubongela khonokho ukuthi i-proportional representation ye-66 isingezelelwe iminyaka engu-10. Siyafisa ukuthi iminyaka le ezayo kuzafika futhi 10 years. Sesiyasicela futhi, sibona ngathi kuqakathekile ukuthi kube lakhonokhuyana ukuthi omama ba-recognize i-66 leziyana, azibe yi-permanent 6 zabomama.
Unkosikazi Harriet Nkomo uthi kuyajabulisa ukwengezelelwa kweminyaka ye-proportional representation.
Isifiso sethu sithi ngakuthiwa shwa kuyaphumelela, singathaba okunye okumangalisayo to find women abasebe baningi ephalamenti, ngoba uma omama bengaba baningi into ziyezwakala, ngoba thina siyawuhlaba umkhosi ayimbijana.
Esinye isakhamuzi koBulawayo, unkosikazi Jane Mlalazi uthi bayawamukela loba nje bengaphiwa amathuba okukhuluma emihlanganweni eyakha isizwe.
Sakwamukela ukuze omama labo baphakanyisiwe ngendlela esifisa ngayo, kodwa omama asithiwanga ithuba lokukhuluma. Kukhuluma obaba le yuthi kuphela, omama asithiwanga, esiyithi esilobunzima obukhulu kakhulu.
Unkosikazi Thisa Nare uthi kuhle, kodwa bakhangelele umbuso wezabelo ukuze wonke umuntu ongumama aphatheke, hathi ihlekana.
Kumele wenzinda i-devolution implemente ukwenzela ukuthi wonke umuntu ongumama from ama-regions wonke abe le-access okuyafika kuleyo ndawo, kungathathi abantu abasuke esigabeni esisodwa.
Isisekelo sombuso esitsha esaba ngumthetho wesizwe ngomnyaka ka-2013 kusahluko 124B sasiphe amabandla aphatheka kukhetho ukuba ibandla lebandla lizaphiwa izihlalo phakathi kwezihlalo ezingamashumi ayisikhombisa kusiya ngokuthi bathole amavoti amangaki esigabeni okweminyaka elitshumi okukhangelele ukuba kuphele ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kungaphumelela edale lo mongameli Emmerson Mnangagwa Mnangagwa akuvume ngokusayina kube ngumthetho, kusho ukuthi i-proportional representation izaqhubeka njalo okweminyaka elitshumi. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodleni sakhe ese-State House woBulawayo, umongameli Emmerson Mnangagwa Mnangagwa utshele abantu ukuba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kuzapha abesifazana ithuba lokuba baphatheke edale lephalamende okweminyaka elitshumi bemele amabandla abo, njalo ukhangelele ukuba idale likwamukele. Obona ngezemithetho edale lePollard umnumzana Lavimore Maduku laye utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba kukhona okunye abangavumelani lakho kubhili leli, ngakho-ke sebebhalele uhulumende ngabakhala ngakho. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.